Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani athiyeneyo ezine kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Yesakubona khonoko usenzakala ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunanzelela sicubungula sabona ukuthi into elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa, ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze utsho ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okaMasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process, lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu ababekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abuye lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotelana nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process le-validation process e-Student Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekulengxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi senzwa umgwazo. Uze zabona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSiven Chirotsa labanye bakhe ngamachona avele eHarare. USiven Chirotsa uzalele eMidlands. USiven Chirotsa lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabhemi lo Amkela, uThemba lo Amkela, lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu. Wakhula koBulawayo yena lo uSiven, yena engumntaka masengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengabo Siven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU-PF nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uthi noDimba useyikandidate imbeni emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uthi noDimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula leyo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla ingikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Ngase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinakunywa kwezigaba lokuthiwa i-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi lokuthi khathi esivele baminga. So khonokho kodwa nxa sikhanyela ukulungiselwa kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezekhi bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela even endaweni zemakhaya, sibona ngathi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunenge wakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlulayo ka 2018 ngizofika lamhlanje akulanto esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlopho futhi ngendlela kuyasithenga so that ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela leminye imithetho ephambili ngezokhetho umthetho nalo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla athiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza ama-rally sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzele ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abe-ZANU-PF sibone siba lemhlangano igangalo ongasikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulo mhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imhlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo khona kuyi-problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilunanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame olunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election leyi awusoze sibe lungene uchelezi into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi yokuthi enxa sabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa ingxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho kuthiwa ngama-electoral reform
akulanto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwi-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla libusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 le-ZANU-PF laloke limeceleni kungene abantu abangaphatha ilizwe leli ngendlela ethiyene engcono ngokunjalo abantu election bayifuna sokusiba ingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela yokuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile nxa sebehambele baya ekhethweni babe leshiwo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana babe le ndlela ehlampe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusa le-ZANU-PF alingena ngeneli khona phana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa kuze kuphuthe impumelelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khona okuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungenwe kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuciko obuphekameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ibandla le-ZAPU izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo le-ZIPRA umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. UGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njenge-ZAPU sikhumbula iqhawe indoda emadodeni. U-Lookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okwaMasuku. Kwaze kwafika isikhathi lapho u-General Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho le-ZIPRA lelakhe uzathatha i-Africa from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho le-ZIPRA. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe.
Ekutshoneni kukaMasuku wayele minyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986. Kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Zibuhlungu ngoba u-Lookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. U-Lookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga. lamankantolo i-court yamkhulula abamthatha bamphosa ejele waze wafa ebutshwe ngamanketane. Abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbula uLookout ukuthi akuphelelanga kuye. Ingakho ke namhlanje uJob Sikhali usejele. Ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu, omunye obe ngumsekeli kaLookout empini, onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi, bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele. Usendleleni khathesi, ngikhuluma nje eCRR. Labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulaliswa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje, sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi on Concord Young Women in Business Global, abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha aweCID amabili uEdward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali leyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salbunan basagas bagastitio seven ngalin jan lunki ay lukuruma yung mis kamen segpan batala bam basalwe Zimbabwe lunki chigilel Zimbabwe yonke chigilela basalwa kun ya ningagin dito bisigan ngani yas guti ogui tonki kung asuta ngautla kung nanda kuya kichamala pukuse guti pu Program sumsila kuvale awitonke ngasuku into enziwe izana into njengayina lengisho izana isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe isilitshenisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonela ukuthi izana PF babumnangagwa ukuthi DED lirojwa liphiwa i50kg yomuntu uthali ithelele liyi-3 kumbe liyi-4 icuphe bona bese ikuldeso imali yeZimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo angikhethi loba liyovethi angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunu sithatha leli lizwe. Ake ngitshele ukuthi ususela ngo-8 liholisa i-2 kg yeshukela i-2 liters yamafutha i-50 kg ikali hlephunelana lingogogo elizweni leni elalilwelayo bona besenza so yintela abalandela khona le kubomozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalilwelayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukela namhlanje izanu kusukela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazelazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane ligilizele into eyenzakalayo yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenzwe izanu ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kusukela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks ibuphi isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo. Ngakulokhu kukholisa kuholelwa i-50 kg yemumbu uzaqhubeka ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninjani, siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho, ukhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sanga singazwakali kahle, khuluma isishona ngathi ngumshona manje. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo, uze washo wathi yena uyamangala amandebele siyakhala sithi ye mina ngakwabulala abantu bagcwele ebhalagwe abantu bagcwele ebhalagwe, kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiyo futhi lokho egijima emva kwamnangagwa esithi ye amashona afaka afaka umnangagwa amashona afaka umnangagwa ye amashona afaka umnangagwa akula ethi akula amashona afaka umnangagwa amashona nawakasamfuni umnangagwa. kakasa ifuli ZANU-PF ayinafu. Ama imna anga kulandelua hiti ya bandu damalos ndebele. Mina ngimboni mkumisilega chile umamalu. Kuna lapo kuriwa kuna oketo lo ZANU-PF YouTube lapo. Kuna po mama wapuma vekale viti wana varu jioma vizu wapo. Na wapuza wana wapuma vekale venga mandebele viti varu jioma vizu wapo. Awasa veli gu eketweni. Awasa veli mapepeni. Barojwa kanjolo ngenga yani. Angiti barojwa kanjolo ngenga yukuti kuna. Ba vele bona. Basi balandele ZANU-PF. Venga banga bandu ndebele njalo fudo kwe sibili. Kuvele kuna loku kurongo. Square bonus uta bandu ndebele ni wasa seba nengi. Abasa abalandele ZANU-PF. Kodo mazijika la posti waloko suke la mashona. Siti mashona hei wafake ZANU-PF. ZANU-PF tila zitani. Akula za mashona fake ZANU-PF la. Abandu ndebele ni mabeke beyeke nji ukuti vele kubebe kuma manga. Balandu ndebele ni dimosti yabu. Iba balandele ZANU-PF. Dimosti yabu. Genga ya. Genga ukuti wafuna ukuja. Abalandele ukuti wana wafuna ukukusa oro ini. Balandele ukuti wafuna ukuja. Lapu vee pati. Tuli zikunja vee uja. Mwa mawifika lafana. ZANU-PF izo chiona. Hai ni ngaman ndebele si amjuina. Ubono suta sini abili. Sini sini nige zizikunja. Sebe jiga lapo sini asiwele mufa manje. As ZANU-PF asa kwa kuikipa. Genga ya. Genga ya ukuti wana bayi ni lapu yafuna ukuja. Abandu mabeke beshele ni ZANU-PF. Siluele evangeli supekila lefana. After that, this is as a good smiling in the Bazoo. That's a good right. I mind as I was a scattered book and look at Studio 7. It's kind of good to see for Silly Lule, Gabo.
Being a lady with Studio 7, you have been in Jarob Pina Basava, Zing and Labaratel is in down in the Alababa corner. Yea, Tina is in Twin Sagitti cities over Shamanios. The Bangs are voting in Kazale, Avandavis and Pier Footy, Nanzo, Kaule, Joseph Chuma, Lapel Kora, Nabo Mama Lobe, Kuluma, Kutang, Elana, Eti, Peggy Pit. Bridgebeki imigwaqo kodwa ngimasilaleli news lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzwalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawuse efollows uya kwelinye njalo so bantu bezanu-PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke kuright so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye-Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma kanye khona ezandleni zeZANU-PF lithini ngakho lisalala pho lapheli khona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okule mpondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nansi iZANU-PF sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ngabe usayivotela iZANU-PF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi iZANU-PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize ngakhona iyakuthatha yakuthatha bazi yazidlela umnotho waseZimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane leZANU-PF ngiyabonga
yebo 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 Studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazini nonke team yonke bantu hayi siyasibonge nje masizi ikubalwa indayezo esiphethunyelwa kustudio 7 ngicabanga nje ukuthi ngemphoselela amagama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kathe sikhangelani ndibone ukuthi izinto zenzakalayo laba bantu bona laba bantu mpela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu isigebenga lezo kwenziwani abantu balelinye isiphambo sekhona kabantu abafuna ukubafaka embusweni kunaba bantu siyasibangale namasibone into ezifana nazo nalezo sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje mpela ngoba leli lizwe lapho liyakhona kunasiya sesakwazi khangela izimali ezitshontshwayo besisabeka phela lokho besisabeka lokho hayi siyabonga
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkani osesiganda cela imfundo irekhodi yami leyi kanti abantu bakithi ezimbabwe banjani anto lonke bevotele izanu since izanu le-40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izanu ngabantu abanjani kahle kahle kona abavotela izanu kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezanu but yathola umuntu onke egiya ngezanu zanu yini izanu
litshona njani mtunga hayi thina siyatshona inhlelo zenu lezi elizenzayo lezingase ngemva kwe-news eziphele zamanini ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale kuthatha isikhathi so zafica ukuthi inhlelo zanu okuningi kwakhona liyaka likhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona ngiphonga ukuthi nje cwayibi yijani litshela thina kumbe litshela labo abaphetheya liyenzela bani inhlelo zenu liyenzela thina kumbe lenzela abaphetheya nxa lisenzela thina yenzanini kube fair
ngapha la ngabe kufanayo isikhathe inkulumo yende yakhona le ikhulumayo ngale ikhuluma isikhiwa esisekakathekisa ukudlula
Studio 7 kisigande hayi ngiyakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePhashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePhashu ward nokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungela kulwisana hayi twalumbaloko CCC hayi batondeza kuti niphati ijesin iphati mpati kuli kulumbaloko kambota kwemusindo bantu bakhetha bantu mbali kuyanda kata kweproblemu yachitikana hayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawina ngondale kuyanda ku password excellent ndalumba password
awu sanibonani ku Studio 7 ish alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa ngomahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngampama opposition party okanjani asikaze sizwe phela kuthiwa umuntu wezanupf wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezanupf sesigidenge
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence usethiwe uzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba udaba olwetheswa owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo uTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe uMnumzana Juan Merchan uTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe okucubungula loludaba ke sizwe ingxoxo esiqhubhe loMnumzana Mkhululi Ndabambi
lapha kukhanya ipolitiki it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqaliswa ngenxa yepolitiki waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipoli ukuthi aze awini so and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala nakhanya kwasuka kwabalica ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump evela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikaziko kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uTed Cruz abantu vele asabehlala vele besejele labane labo Marjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
uNetanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje khathesi uzama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu layo oweseke waqaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi layangene phakathi not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye owe-Israel wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye wathwala nzima so lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza okuthi thina kithi abakithi bebele nhloni njengobana bala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu vele abangathintwayo abadlela sandani inotho yelizwe kuyatshengisela ukuba amanye amazwe ayasebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe le nhloni and ama-leaders ethu lawo abe-held to account
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxelayo ekhona pha kwele Melika Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.